Sithi ngakhulu kulento enjalo eyenzakalayo. Ithezi ngilongo vachu ngesikhiwa mase sicho ngoba ama izenzi zakololiwe kathezi sikhuluma kanje namhlanje kungumhla ka 30 March sebe ne 15 months ezigcweleyo ngamasalary arrears.
Manje khona kwenzakalani abantu bahle bakhalala umsebenzi kumbe abanye babuyele futhi?
Abantu bakhulumile, bakhulumile izikhalazo zabo ngoba thina njenge union njenge leadership sekuzamile konke kwezingene kuwo wonke ama-ofisini. Sesiphume labo-vice president, sesiphume labo-minister, sesiphume labo-lo kuze lama-MPs, ama-parliament protocol committee, sesiphume labo bonke. Kodwa kukhanda kukhanya akula solution. Yikho ke sesithi khona hayi abantu bona banelungelo lokuthi khona nxa bengaholanga, nxa bengaholanga sokufanele bakhulume bona ukuthi azikholanga. Njalo ke not be expected ukuthi khona babuye emsebenzini babe productive bona.
Lina njengenhlanganiso ezimele abasebenzi lithini kukhona elikubakhuthaza khona yini?
Kukhulu nokuthi bafuna imali yabo ngoba ukusebenza kubanekuwe lokutsho la usebenza kwafa nako kukhanya ukuthi la ungasebenza ma uzathi wena usebenza ungasebenzisa ukubhadala ingenti lapho ohlala khona ungasebenzisa ukuthengela abantwana yilo kuzweni ukudla ungasebenzisa ukuhambisa abantwana esikolo ungasebenzisa ukuya emsebenzini wena ngokwakho uthi uhamba ngenyawo ungahlanga shuwa bathithi ungathi uyasebenza lani njalo kawabe le plani bona njengemanagement ngoba umuntu uqatshwa ebe nerole yakhe kukampani. Irole yezisebenzi ikusebenza. Irole yemanagement ikuplana ukuthi waplana izinto babona ukuthi khona izisebenzi zabo zirholile zalapho ezihlala khona njenalo zibuya emsebenzini Monday to Friday okuqondileyo. La kungaseko khona lokho utho uthi khona yona ileyo sekufanikele izisebenzi ukuthi hayi ikhampani leyo isivalile akuselaloliwe eZimbabwe bavali bagqandela emakhaya.